Kulumembuthanweni wayinhlanganiso ophutshelwe eJohannesburg, umgcinihlalo wayo uMnumzana Jonathan Mbetsi uthe bazincoma ngomsebenzi asebewenzile kusukela ekubunjweni kwalinhlanganiso ngo-2012. Uthi njengezakhamizi zeBedbridge leGwanda South ezisebenza kule South Africa, bahlale phansi ngemva kokubona ubunzima obhekane labantwana besikolo abavele emulini ezilobuyanga. Bavumelana ukuthi ngasikolo ngasinye bakhetha abantwana abalitshumi abadinga usizo. Okwamanje uthi befinyelele izikolo zesecondary ezilitshumi leprimary ezilitshumi ezisebedbridge leGwanda South. Inhlanganiso ekhuthaza usowabo abasemazweni ukuthi labo bahlale phansi kube khona abakwenzayo ekuthuthukiseni imfundo endaweni abavela kuzo. Kwezinye indawo ngabantwana ababhekane lendlala, abanye ngabahamba imango emide besiye esikolweni, abanye bafundela phandle, abanye abafundi ngenxa yokuswela imali yesikolo, kanti kabanye vele bahleli ngoba akulasikolo endaweni abakuzo. Elinye ilunga lalinhlanganiso uNkosazana Brendan Ndlovu uthi njengenhlanganiso badinga uxhaso olukhulu ukuze kungabi lo mntwana olahlekelwa yimfundo ngoba engumnyanga.
Ngenyanga sihlala phansi umhlangano siqoqe imali okuyiyo ephathisa ekuthengeni kwalezi zinto. Kodwa ke kunzima ukuthi sifinyelele ezingeni esilikhangeleleyo njengeqembu. Besilesicelo ukubana kulabo abalenhliziyo eziyavuma basisize ngokusiphathisa ngemali kunye lohulumende angenele.
Isizalwane seGwanda South uMnumzana Esau Madungeni uthi lezi zihlelo abakhangelele ukuthi uhulumende asithathele phezulu.
Sicela i-government ibheke such things because it was supposed to be the government which initiated that. But to the fact ukuthi kayizange ibe lata spirit to initiate that, the people have started this. So we want government to help us when we are doing such projects.
Iningi labeZimbabwe liyawuncuma kakhulu umsebenzi owenziwa yile nhlanganiso lesithi nxa bonke abasemazweni bengenza okufanayo endaweni abavela kuzo kungadala umehluko omkhulu kwezemfundo elizweni jikelele. Melethulo 7 Johannesburg, South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.